Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 15 kuNhlangula 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho mina kangibeka ngakuvuma ngoba izanu ivele igangile. Umuntu oganileyo nguyo owazakala esenza ukugama. Obabonileyo abantu be-CCC bechisa leyo bani. Kwaqala lokho.
Iziphathamandla zebandla le-CCC ezivalisa umnumzana Job Sikhala lo-Godfrey Sithole vetheswe icala lokuphehla udlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo.
Esihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki.
Abongi bathi bazakhalala umsebenzi kusukela mhla ka 20 ngeviki ezayo bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende namuhla wazise ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechadele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezivalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole namuhla vetheswe icala lokuphehla udlakela kulandela ukubotshwa kwabo izolo. Ababili laba bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi uSikhala loSithole bangabanye babantu abatshotshozele udlame oluqhamuke enyathime izolo lapho okubikwa kutshiswe khona izindlu zabasekeli bezanu-PF kanye lezamalunga e-CCC njalo kwadilizwa lempahla kaZulu Makhaza. I-CCC ithi amapolisa atshonesa lisa amagqwetha ukuthi abone ababili laba kanti le minteni yabo ibisaliswa ukubapha ukudla. Kodwa abikwaze abavumela ngokuya kwesikhathi. Amapolisa athi kutshiswe indlu eyodwa kwadilizwa ezingamatshumi amabili kudlakela lwayizolo. Athi njalo kubulawe amafastela ezitolo ezilitshumi lantathu. Ibandla le-CCC lithi abasekeli bezanu-PF yibo abenze udlakela lolu ngemva kokutshaya abantu esililweni sikaMo Blessing Ali, yena obikwa ethunjwe wabulawa ngomsekeli wezanu-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa abezanu-PF lamapolisa bathi abe-CCC abagoqela uSithole loSikhala, yena oligqwetha lemuli yakuMo Blessing, yibo abaphehle lolu dlakela. Sixoxele lunga le-CCC umnumzana Abednego Pepe.
Amapolisa ke kukhanya engani lapha ke ethuselwa izanu. Angithandi ukuthi ngithi basebenza lezanu, bethuselwa izanu ngoba izanu itshela amapolisa ukuthi yiwo ababaholisayo, bese bebenza bethuke ukuthi nxa sebengasebenzanga intando yezanu baza kwexotshwa imisebenzi. So ngaleso sizathu ke asifuni ukusola amapolisa kakhulu, kodwa osifuna ukumsola ngumkhokheli wezanu-PF uMnangagwa. Ngoba nxa uMnangagwa ebona kusenzakala into ezinjalo ngama-supporters akhe, njengomkhokheli wangikhona nesilungu kuthiwa is liable, nguye olomlando wokuthi abantu benze udlakela. Ngokuqala lokho. Okwesibili, siseZimbabwe elizweni elikhululekileyo. Nxa sibona kusiba lodlakela, ingabe lukhozwa ngubani, ingabe lwenziwa ngubani, sikhangelele ukuthi uhulumende athathe amanyathelo ukuthi avikele abantu. Ngaleso sizathu, uhulumende weZimbabwe ukhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. U-Emmerson Mnangagwa again is liable neparty yakhe lohulumende wakhe. Okwesithathu intungamini, kuthiwa ingungu ungayizwa isikhala kakhulu sizadabuka. Lo nyaka kabalibonanga abantu bezanu. 2023 bazawuvalelisa umbuso. Sifuna ukubona ukuthi bonke bona labo alokhu bechatshe ngaphansi kwamakhwapha ezanu besona bazavikelwa ngubani, ngoba isiNdebele sithi icala kaliboni.
Abe zanu PF baba Bebe kanye lamapolisa vathi lani liphathekile kudlakela lwayizolo, yini elichise imizi yabantu bezanu PF labulala lezimoto?
Lokho mina kangibe bangakuvuma, ngoba izanu ivele igangile. Umuntu ogangileyo nguyo owazakala esenza ukuganga. Obabonileyo abantu be-CCC bechisa leyo bani, kwakuqala lokho. Okwesibili, izanu siyazi iyaxabana, siyabezwa bayakhuluma la kuma-audio lapha ukuthi kabazwani. Sangani mhlawumbe enxenye yi-factionalism yezanu ehambe yachisa besenzela ukuthi babe nehawu lokwenza udlakela lolu abalwenzayo, bese besenza udlakela bevala ngakho khonoku. Siyakwazi i-history iyasitshela nakudala ukuthi abantu bezanu babehamba bayeprinta ama-t-shirts e-MDC ngesikhathi kusese ne-MDC, bahambe baye kona bese besithi bona yi-MDC. Konke khonokho kusobala ukuthi akula muntu we-CCC ochise indlu yomuntu wezanu, kodwa bazichisele bona bodwa besenzela ukuthi babe lodlakela.
Umnumzana Petniko Pepe ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Udaba loluyinkomo ludaba olubuhlungu oluvi kakhulu olungcolisa umumo wethu wokuthula elizweni. Umumo wokuthula uyawungcolisa ngoba khonokwane sihlezi sikukhuluma ukuthi kungaba lokufa, abantu bengathi bona ukufa lokho ubangelwe ngombangazo. Yiko khonoko ezombangazo, yiko khonoko okudala khonoko ukuthi kugcine sokule kuthiselana izinto kunjengakhonoko. Sokuliwa lapha. Nxa sokuliwa sokusenzakala izinto ezinjengazenezo. Kodwa-ke nxa sesikhangela siqhathanisa, sesikhangela ukuthi amapholisa wona bethenywe njani esenza umsebenzi wawo, afumanise ukuthi izinto lesane ezenzakaleyo kade zingani azimnani nokuthi ngezombangazo. Kodwa bona abayinto abafunayo ukuthi kuwe ngezombangazo yiwadi bekubabele ukuthi bekubeka bethi wena into lezo zombangazo. Khangela-ke kathethe inkomo sokuliwa sokuthiselwana izindlu ngenxa yakhona ukuthi abanye labo bathi sesiphindisela, abanye njalo sebephindisela. So into yakhona yinto esiphenduka ibe yinto embi kakhulu.
Vathi abe-CCC ibaba Gawule, amapholisa akhanya esekela lina abezanu PF ngoba vathi uMoblessing Ali ucatshile lanamuhla owambulalayo kakabotshwa, kanti lamalunga enu ahambe ayahlasela abantu esililweni sikaMoblessing kodwa akula muntu obotshiweyo. Ikepha sikhuluma nje abantu abafana labo Job Sikhala labanye abe-CCC yibo asebebotshiwe. Ungathini ngalokho?
Ukuthi inkomo kuyadanisa kakhulu, ikakhulu izinto ze-opposition right from MDC ku-CCC. Indlela yabo bathi nxa bengahlakala le nto ezinjengalezi bathi wena hayi lokhu kudale i-ZANU PF, lokhu kudale abantu be-ZANU PF ababulela umuntu. Yiko khonokho sokudala izinto iy'hlupho zenezo ezinjengazenezo ukuthi khathesi abantu sebesile. Ngakutshela enye into komo ukuthi nxa ukhangela khona kufana kuyafika kusilwa amafamily. Ukuthi nxa kusilwa amafamily zana lawo kuya ngokuthi kuyalokhu liphi ibandla lwalokuthi ibandla. But nxa abantu besilwa umuntu lo mfazi wakhe omunye kumbe ku-opposition omunye ekuzanu PF, okuyathiwa lwani ubulewe liyaze yikuthi lwani ulinyaze yikuthi, kanti kuda ngokungangeni khonokho okukhona ukuthi bona njengemuli kade besilwa laba bantu.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Kunjalo nje inhlanganiso emela amasonto esiKristu iZimbabwe Christian Alliance isisole kakhulu ukubulawa kukaNkosazana Mo Blessing Ali kanye lodlakela oluqhamuke enyathime izolo. Linhlanganiso ithi amapholisa kumele adinge umuntu owabulala uMo Blessing ambophe ngokuphangisa njalo athathe amanyathelo okwenqabela lolu dlakela engathathi hlangothi. Ithi njalo ikhomishini ebona ngezamalungelo iZimbabwe Human Rights Commission kanye lebona ngokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission kumele zingenele udlakela lolu lungakadlondlobali. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisibanda.
Okokuqala siletha induduzo kumuli yakomo Blessing Ali njalo siyananzelela ukuba udaba lokuba umuntu ethunjiwe abe sebonakala sefile kuludaba olubuhlungu kakhulu kumuli kubangane la kuzakhamizi ezihlala duzane naye. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi amapholisa aluphenye lolu daba athole labo bantu abenze lesi siga masinya ukwenzela ukuthi ukwethuka okukhona esigabeni abantu bakwanise ukuba lesibindi. Njalo kwesibili indaba enje nxa ingalungiswanga masinya amapholisa iyaletha udlakela ukuba abantu begcine sebecabanga ukuthi kungcono bona kube yibo abazama ukuzilungisela. Kuyaletha ukulwisana ukungazwisisana esigabeni njengoba sibonile isehlakalo esenzakeleyo. Amapholisa awaphenyele indaba abambe laba bantu njalo kwesibili ukuba ngabe kungaba le ndlela yokuthi sixoxisane nini imuli yakomo Blessing ivunyelwe ukuba ikhalele isihlobo sabo ngendlela ezaletha ukuthi kube le closure njalo ke bekwanise ukududuzeka labo. Ngakho kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abambisane ukukhala lale moshi.
Sibone kusiba lodlakela izolo abe triple C be sithi bathiselwe izindlu ngabe ZANU-PF abe ZANU-PF labo besithi bathiselwe izindlu ngabe triple C ungathini ngalesi simo?
Kuqakathekile ukuthi amapholisa nxa engaba lendlela zokudingisisa abambe laba bantu abenze lokhu kuzamisa udlakela esesilubona lusenzakala ukuthi sokucatshana sokusiba lodlakela sokutshiswa izindlu sokusiba ingozi ebantwini bonke abakhona. Ngakho lolu daba kuyadingakala ukuthi ngabe masinya lungalungiswa. Uhulumende bengithi lamapholisa uhulumende isisekelo sombuso sibabeka umlando ukuba bavikele wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuthi kukhale lokhu kusenzakala. Ikanti njalo lolu daba kumele lube mqoka emapholiseni ukwenzela ukuthi kungaphindi njalo kwenzakale komunye umuntu.
Umnumzana uSenisibanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuyinjongo kahulumende wakhe emqoka ukuthuthukisa lokulinganisa indimi zonke ezilithumi lasithupha ezikhulunywa eZimbabwe. Wethule amazwi la emhlanganweni weNational Languages Conference oqhutshelwe eVictoria Falls namuhla. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abanye ikakhulu eMathebeleland besithi uhulumende kumele achiyane lomkhuba okuthumela ababalisi ukuyafundisa ezigabeni lapho okukhulunywa khona indimi abangazenelisiyo. Sixoxelo lwela amalungelo abantu besikhalangeni umnumzana Difa Dube oyisiphathamandla njalo somsakazo weRadio Bukalanga.
Ukuthi abantu omunye lomunye umuntu azigqade ngokuthi ngolwimi lwakalukhulumayo kuyinto eyenza ukuthi abantu babe le-confidence elizweni labo, njalo abantu babe le-confidence ngokuthi besazi ukuthi uhulumende uyabamela njalo uyabaqhuqhuzela ukuthi abasukumise indimi zabo ngendlela efanayo, njalo alukho ulimi olungcono kulolunye, kodwa indimi ziyafanana zonke ngoba komunye lomunye ulimi lomunye lomunye umuntu luqakathekile kuye. Ingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi sibone izinto ezifana lezana lezi njalo zikhulunywa njalo zikhunjuzwa abantu kwenza ukuthi abantu bengabi bengahlali becabanga ukuthi mhlawumbe kule ndimi eziye ziqakathekile ukwedlula ezinye kodwa bebekwazi ukuthi indimi ziyalingana zonke.
Uhulumende Dube sesike sambona esipha imisakazo yezigaba amalayisensi imisakazo efana lowenu owe radio Bukalanga wona ozasakaza ngolimi lwesikhalanga. Ngokunjalo ungathi uhulumende wenza konke amele ukuthi ngawe uyakwenza yini ukuphakamisa indimi za kuleli kumbe kukhona lapha silela khona.
Okwakathi siba babunkomo angincome umsebenzi kahulumende ngoba into le eqinisweni yinto eyayifana ukuthi ngabe kuthi yaqalwa kudala ukuthi ngabe ukuthi kusenziwa izinto ezifana lazana lezi. Kodwa-ke esingakutsho kathesi sibona ingathi ngendlela abazama ngayo ukugqugquzela ngayo langendlela abenza ngayo sibona ingathi kuyinto enkulu kakhulu njalo kuyinto enhle. Asikakaboni lutho oluvela kuhulumende olutshengisela impawu zokuthi mhlawumbe bayakhuluma kodwa-ke kulezi yindlela ezinyathezeleka eziyindimi. Kodwa-ke nxa ngikhuluma ngingasona isikhulumele se-KLCDA angithi ngikhulume ngikubeke kube ngigceke ukuthi especially kakhulu ulimi elifana lolimi lwebukalanga i-KLCDA ile nkinga ehlangana lazo ikakhulukazi ezigabeni ze-plumt lapho kukhulunywa khona isikhalanga lapho ofanele ukuthi khona lesikhalanga sifundiswe esikolo. Kulezinye izikolo ezingavumi ukuthi isikhalanga sifundiswe esikolo okungangokuthi yinto eyinto ukuthi uhulumende fanele ayifakele ilihlo kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi kube lolimi olusesigabeni kube lababalisi abangafuniyo noma kube lezinduna noma kube lapho sobhuka abangafuni ukuthi ulimi lwesikhalangeni lukhulunywe noma lupractizwe endaweni yalo ebantwini baleplant.
Isiyazi lilo mkhosi wokuphakamisa ulimi lwesikhalanga khona ngapho eliwuqoqayo kwele Bilitane. Ungakhumbuza abalaleli ukuthi unini?
Umkhosi silawo babunkomo kuyinto enkulu kakhulu yokuthi noma sikathana lasekhaya kodwa sihlale impande zethu zigxilile khona ngale khaya. Silawo umkhosi lapha neNottingham mhla ka-2 July. Mhla ka-2 July sithi abantu abagcwale ngoba ngumkhosi ozabe umkhulu kakhulu lo oyindume ezulu labahlabeleli bazabe bekhona abaningi laba-DJ bazabe bekhona. Ngithi ababuye abantu mhla ka-2 July eNottingham. Noma abangakwanisi ukuthi bathole imininingwane abangene kuFacebook laphana bathi Bukalanga Gathering bazayithola yonke imininingwane khonaphana noma bengachayela mina inamba noma bengathumela mina umlayezo kunombolo ezithi +44 78 656 799 77.
Umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esidabuka ePlumtree njalo uyisiphathamandla somsakazo weRadio Bukalanga. Uhulumende namuhla wethule umbiko esazisa uZulu ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechadele sithandwa sakhe uMiniyo Thabo Baloyi. UMiniyo Thabo ulisotsha kuzinga likakeneli njalo ubikwa edabuka eFilabusi. UChiwenga wehlukana lomkakhe uMary Mbayiwa ngo-2019 emethesa icala lokuzama ukumbulala ngesikhathi egula elaliswe esibhedlela kwele South Africa. Umkakhe wakuqala kwakunguJocelyn. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkakhe bafisele uChiwenga loMiniyo Thabo amathamsanqa amahle. Inhlanganiso emela abongi iZimbabwe Professional Nurses Union isilobele ugatsha lweHealth Services Board ilwazisa ukuthi abongi bazakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo bekhonona ngeholo. Kubika ubathabile Masuku.
Abongi bamukele iholo elingamadola awezimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amathathu kusiya kumachumi amane i-30,000 kusiya ku-40,000 zimdollars kanye lamadola alikhulu lamachumi ayisikhombisa lanhlanu awemelika i-$175. Umnumzana Anthony Majongo simgcini sihlalo eZimbabwe Nurses Association e-United Bulawayo Hospitals uthi abongi abasenelisi ukuya emsebenzini nsuku zonke.
Kodwa isalari ingenileyo ayikwani ukuthi siphile kuhle. Sibona ukuthi vele imali le isise equivalent to $50. Asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini, singayekela ukuhamba emsebenzini. Sizobona ukuthi vele abantu bayafa abaningi nendaba yokuthi vele ukuthi bahambe ezibhedlela kungenela amanesi abakwanisi ukuthola incedo ukuthi balatshwe. Asikwanisi ukuthi sihambe emsebenzini every day.
Umnumzana Robert Emmanuel Chiduku, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Professional Nurses Union, ZPNU, uthi sebetshele umqhatshi ukuba kabasoze benelise ukuya emsebenzini kusukela ngomvulo weviki ezayo.
We have advised the employer that will not be able to turn up for duty on Monday, the 20th of June, 2022. We want our salaries in United States dollars because the Zimbabwean dollar is fast losing its value.
So sicebise umqhatshi wethu ukuba kusukela ngomvulo kuvikezayo kasisoke senelise ukuya emsebenzini. Isizathu siyikuba sifuna iholo lethu ngemali yemelika. Njalo sikhangelele ukuba ingxoxo lomqhatshi wethu ziqale ngokuphangisa.
Umnumzana David Sithole ongumongi uthi iholo labo kumele balinikwe ngedola lemelika njengoba lembadalo zesibhedlela sezibekwe ngaleyo ndlela.
Esihlangana lakho lapha kunzima ngoba imali esiyamukelayo ivele ayithengi lutho, ayiphutshisi umuntu yona iviki. Kungaba ngcono ukuthi beyifake layo imali yethu ibe yimnyamanye amazwe kodwa beyiphekhe layo nge-forex, njengoba zonke izinto sezivele seziphekhwe nge-forex loba siyazibhatala ngemali yakhonapha. Abenze okufanayo lasemholweni wethu njengoba bona lawo ama-services abo esibhedlela esebhalwe nge-US dollar.
Unkosikazi Nomqhele Gumede, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende kufanele akhangele izikhalazo zezisebenzi zakhe ukuze uZulu engathwali nzima.
Ama-civil servants yiwo asebenza kungatsha zonke eziqakathekileyo. Nxa onensibe ngayo kustrike kusho ukuthi sesizafela ezindlini. Kanti sibhatalana lama-extra lessons ngoba i-government ayiholisa ababalisi. Abaphiwe i-US dollar ngoba vele ibhondi eqinisweni alisebenzi. Labo ezibhedlela sebebhadalisa nge-forex, so vele ngangcono ukuholise wonke umuntu nge-US.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende umnumzana Paul Mavima wenqabe ukuthatha ilizwi kodwa uchaze ukuba abongi bakhangelwe yi-Health Service Board, ngakho akalalwazi ngeholo labo. Umgcini sihlalo we-Health Service Board uDokotela Paulinus Khosana uchaze ukuba use-Bedbridge kalalwazi, kwedlulisele imibuzo kusikhulumi senhlanganiso unkosikazi Tryphene Tsukudu, yena obengabambi ucingo lwakhe. Inhlanganiso zabongi zikhalaza ukuba uhulumende abaphe iholo ngemali yangaphandle ngoba eyakwele Zimbabwe isiwa isisindo mihla yonke. Zikhuthaze ukuba ingxoxo phakathi kwabo lomqhatshi wabo sekufanele ziqalise ngoba isikhathi siside. Umqhatshi ebalisa ukuba usalandela indlela ezifakiweyo. Ngimele iStudio 7 ngokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udlakela osoluqhamuke eZimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha khona indaba zezizalwane zeZimbabwe sihlala kwamanye amazwe, sixoxa lomnumzana Thembelihle Ndlovu ohamba ngenyawo esuka eBedbridge esiya kwele South Africa kuhambo olwaziwa ngokuthi yidabulapho. Wathayela izimota engumalayitha okwesikhathi eside engela layisensi. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube.
Bengizwa nje bethi Bedbridge thina besithi masuka emakhaya sijika 10 of West Kwanda Bulawayo. Ngendlela ekhuphuka iqonde Bedbridge bengingakaze ngayisebenzisa sidalwa. Ngahamba lapho ngalesa sikhathi bekusasenebhasi abantu ushushayini. Ebeyisuka bomberengwa le idlula siye Bidbeach ngayigibela le bus ngabo 8 ekuseni yafika e Bidbeach ngabo 10 ebusuku beyihamba ifa le bus into yababuhlungu dube bengazi indawo lapha ngazi umuntu ngazi nokuthi Bidbeach imi kanjani yona mnesini imi kanjani so into engayenza hayi ngathola ukuthi vele kunabantu ababasumlile erenkini lapha ibhasi afika erenka khona ngaya lapha emlilweni so bengazi mina ukuthi ngalesa sikhathi amaphoyisa afuni bantu erenkini mina lonke ngimile bona labantu abalapho bayazi istory ukuthi after 10 minutes or 30 minutes amaphoyisa afika awu mina lonke ngisamile bona ukuthi sebegijima abantu babaleka babalekani bangithi nami ngibaleke ngiyongena kwenye indawo ngicashe hayi kuze kuphume nje ilanga manje ngiyacabanga ukuthi labantu bakhuluma ngokuthi double up ngibuza omunye umuntu ohamba nginqola ngithi hey baba ngifuke eSouth Africa ngihamba kanjani la baba lana dino mfana la nibangaki mina no ngiyohani athi okay but indawo esafe uzoyihamba is 40 kilometers from Bidbeach uhamba ngeenyawo bese uzothi ukuyofika ecingweni is 10 kilometers from that 40 kilometers suzobuya back uze kule ntaba engikhomba intaba eyinye ebonakala ma usemesina lapha baba Dube it was hard yanto yanangenza ukuthi ngicabanga ukuthi ngalesa sikhathi angizange ngicabange konke lokho ngakucabanga sengimanje ngoba sengintana nje sengiyakucabanga ukuthi lento le beyingo kwenzeka ukuthi ngokhe baba Dube ngiyi-1 ngithe ma ngisofika kuleyo 40 kilometers futhi bese ngidlulile waqhamuka lo baba ngenqolo wathi hawu ndoda e uyahamba sewudlulile bethu jike khona la uzobona umfula omncane ucrosse ma uqeda ukucrossa lo mfula omncane uzothola ungulukutila bese uyangena
uyi-1
Ngiyi-1 baba Dube and that time benginamabrook awu-5 ebengiwagqokile nezikipa eziwu-6 nejaketi eyi-1 zonke lezi zinto ngizigqokile baba Dube ngacross umfula ngithe ma ngiqeda ukucross umfula angazi nokuthi etradini ngizotholani ngithe ngifika lapho ngathola ukuthi kunama-trad awu-4 kune-reservoir ne-fence ene-reservoir ne-trad elinomali nesikontiri bese kuba ne-fence eyinye futhi so ngacabanga ukuthi lento le ngiyidlula kanjani ngahamba ngilandela ucingo shouthi ngaze ngathola lapho okunesifula khona shouthi savula imbobo ngangena lapho nje ma ngiqeda ukungena amasosha aqhamuka but bese ngijampele ngale abazange bangibone ngacasha baba Dube ngahamba shouthi whole day ngihamba ngeenyawo nje ngisiyaqhamukela ku-R101 ngaqhamukela phezu kwamaphoyisa it was 7 o'clock ntambama yikho ukubuya kwami uma ngifika eGoli ngalesa sikhathi bekunzima bekwazi ukuthi uma ufika la ungabi nomuntu ozokwamukela ke mina ngaba nenhlanhla kumalume wayekhona wangamukela aya zange ngifike vele ngihlalele izandla ngangiwumuntu owayefisa ukuthi into zenzeke ngoba la ngisuka khona emuva bengisebenza hhayi waqala ukuthi kuba nalento leyo ukuthi umunicipala ufuna abantu abaklina ilokishi ngoba bekustrike laphayana abantu bakamunicipala bengafuna ukusebenza hayi basithatha sangena-ke kufuneka ama-ID but-ke sazama-ke sadiza basifaka bengisebenza kwenye badini Mthambeka besiklina nje ithembisa yonke sivuke kuseni isiklina hhayi baqhuba impilo iba right ngabona ukuthi no lento le angeke ingisendawo abanikazi bomsebenzi bengabuya ngizoyapha kwaba kuwukuthi hhayi ngama kethe kwenye indawo abathi i-Caprivi ithaveni leyo ngasebenza ebushari ngasebenza abona lento le ayinampilo le ngangena esilayitsheni sengenzani i-cross border anginapasipoti anginalayisensi
kodwa uyajhayela imoto
baba Dube ngadrayiva umuntu engaqala ukuhaya kuyimoto wabiza ifemili yami wabiza umalume wathi umfana wakho ufuna imoto and ngalesa sikhathi ibhakhi beuyihaya nge-R800 ukuya eZimbabwe imoto mina bengazi ukuyidrayiva ngayifunda it was Thursday and Friday ngangiqoqa impahla eziphuma Sunday. Can you imagine angaze ngidrayive? Ngifunde Thursday and Friday. Thursday ngafunda ifront, Friday ngafunda ireverse. Ngifunda imoto idonsa itrailer.
Awula license?
Angina license, angina passport.
Shaya phansi labantu.
Ngahamba ngathatha imota, ngayibhadala 800, ngathola omunye umfana wasetsholotsho. Wona wayengathi uhlakaniphile nyana sonke singakwazi ukudrayiva yayizo yena-ke total azange abe kwazi ngokudrayiva mina ngiyi-1 thatha impahla zabantu ngena indlela
kunabantu
ngatshe ebhakini into engayifundayo engazitshela yona iyi-1
uThembelihle Ndlovu exoxa lo Gibbs Dube kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.